yeza rabadure ngomcimbi womhlaba wezokuvakasha Osaka Tourism Fair kwele Japan. Kuvele kungumkhuba esiwuqhelileyo njengelizwe, uyajengisa umhlaba ngelizwe lethu, sigwabisa ubuhle balo, sitshengisa ama-international tourism fairs endaweni ezisiyatshiyeneyo eziningi ukuthi ilizwe lethu lilalokhu lalokhu abangasivakatshela bazokubona lasiyo into entsha. Okungabe kuqakathekile engxenye yesikhathini esikiso yikunanzelela lokhu. Ngokubona kwami i-tourism ihlezi ilandela duze ngemva kwezemnotho lezombusazwe wesizwe. I mean, i-Victoria Falls, i-Kariba, inyanga, matopo, umganga, lenyamazana zendle esilazo kuma-national parks ethu all over the country, kuyahlala vele kuligugu elifuna ukubonwa ngingathi umhlaba wonke owezivakashi. Akutshintshi lutho. Lokhuyana kuvele kuyimvelo ngama-natural wonders. Awutshintshanga lutho ngokutshintsha kwelizwe over the time.
Ele Zimbabwe kumele lenzeni masiye ukuthi likhange phela izethekeli ukuze zibuye zizobona ezemvelo?
Indaba ilapha, kukhona izinto ezithile eziyizo eziyisisekelo esiqakathekileyo esisekela i-tourism, ezinjengeindlela zokuhamba ngathi, ezinjengemigwaqo, ezinjengama-airports, ezinjengama-services atholakala endaweni zokuvakasha kuma-hotels and so forth. Konke lokhu engathi i-infrastructure esupporta i-tourism, esupporta i-destination ye-tourism. Kungani sokuntengantenga eminyakeni maybe elitshumi namashumi amabili edlulileyo? Akusafanani lakudala. So kusenza ukuthi ukuthengisa kwethu i-tourism product yethu kungani kuba lo mzimu, ngoba umuntu nxa ezavakasha uzibuza ukuthi ngizafika ngihamba ngani, imigwaqo yakhona injani, ama-services akhona njani. So kumele i-product yethu ithengiswe as a complete product. Okunye okuqakathekileyo kakhulu kumayelana lezepolitiki yelizwe, izivakashi ziyazibuza ngama-issues anjengedemocracy, ukuthula, istability, ukukhululeka kwabantu, into zama-elections, lobudlelwano belizwe generally lamanye amazwe omhlaba jikelele. Ngakho ngisithi i-Osaka ilithuba elikhulu kakhulu omele lithathwe iZimbabwe ukuthi iyezimakhetha nje ku-tourist destination.